Ave ema batiluja upetu lolu supo ema panjeni angelizelane lezi hongo zezu nyamazana ezi kokela iwange National Park le Forest Commission kubangelwa izakhamizi ezizingela ukungekho emthethweni. Labanye njalo abagamula izihlahla ezifana lezephane ukwenza amalahle athengiselwa emadolobheni ngesimo sohlupho lwamandla kagesi kanye lentengo yawo. Unkosikazi Sithabile Dube obele inhlanganiso lekunhlelo zokulondolozwa kwezemvelo lempumela yazo utshekela umsakazo ukuba imililo le isibhahile njalo kakhulu esigabeni selupani emguza kanye lebhinga.
Umganga osuthile ubalisa i-112,291.7 hectares. Siqathanisa lo mganga owawusuthile ngesikhathi esifanayo nyakenye owawuyi-165,544.5 hectares. I-district yeWange yiyo ethungamelayo phose iminyaka yonke. Sikhuluma kanje sekuthe 49,874.74 hectares.
Unkosikazi Dube uqhubeka echasisa imbangela yalolu dubo.
Yikho lapho izigangi ezingena khona zisiya zingela okungekho emthethweni bese ziqala imililo. Bese sinanzelela njalo ukubana ngaphandle kwePhochingi kule ndawo ezikhona lapho okwenziwa khona amalahle okungekho emthethweni.
Umnumzana Vusumuzi Masilela ongusobhuku ngaphansi kwenduna uMvuthu laye uthi sebethwele nzima ngabazingeli laba abalumathisa iganga ezihonqweni zendle.
Abakhoza lonolu hlupho ngamaphotsha abantu abazingelayo abangena e-National Park lapho kulotshani khona obukhulu, so bayabasa imililo khona ngale bepheka konke nje abakwenza besegangeni, but bese benqabela ukucitha lo mlilo.
Umnumzana Kizinya Kenyumoyo ukhansela wemaphandleni eWange emangweni wekaChechethe uthi ukuthiswa kwamagusu sekubulele izinyamazana lezinanakazana eziningi zendle kulindawo. Lokhu kungumkhuba ongahambisani lenhlelo zokulondoloza. Uthi kunje indawo eziningi kazisala madlelo njalo lotshani kalusahlumi njengayizolo.
Izinyoni ziyafa, izinyamazana lezi eziphila emhlabathini nazo ziyafa, lezihlala emilindini ziyafa njalo. So ulokhana kuyinto embi kakhulu. So engikubonayo kakhulu mina engifuna kungani kuyayenziwa ukuthi kubhadale kuhlawuliswe kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Ezinye njalo izizathu zemlilo le unkosikazi Dube uthi zibangelwa izakhamizi ezivame ukuphunyuka ngamabibila zicenta emasimini njalo abanye ngabatshiya izitompu zokubhenywayo bese iganga lisala lilumatha. Njenge-ema uthi bakhulumisana labe-Rural District Councils abalimi kanye lezinye ingatsha zikahulumende ngendlela zokwehlisa limlilo.
Ukukhulumisana labo kuphezulu kakhulu kubana inhlelo zonke ezikhona asiqaleni ngokukhuluma ngemlilo kwenzela ukubana bavikele izilimo zabo, kungaba izifuyo kumbe khona okho abakulime emasimini.
Ngalokhu izakhamizi sezikhuthazwe ukuba zixoxe izikhali zemlilo zihlale zihlomile njalo inkokheli zezigaba zikhulume kabanzi ngemililo le, zicende imingcele okuthiwa ngama-fire guards. Phezu kwalokhu izakhamizi zikhuthaza njalo ukubumba amaqembu ama-fire management committees azabona ngokufundisana lokucebisana lezakhamizi okugoqela ulwazi ngendlela yokuziphatha nxa sekwenzeke ingozi yomlilo. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.